isinqumo lesi singaba yilokho esithi thina i-empty thunderbolt esilungwini somthetho sithi i-brutal full man. Ngoba uzananzelela ukuthi izeki ibuye yakhupha isimemezelo esitshengisa ukuthi i-order leyo ithe isiphiwa izeki ilethwe izeki isivalile i-nomination court. So lawa ama-constituencies were not part of ama-constituencies obekufuza ukuthi kunominatwe khona abantu. So ke ngibona ukuthi i-decision ka-judge leyi i-decision nje abantu abangakhohlwa ngayo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi isinqumo lesi siyize ubaba uPhulu uBiti labanye babo bazabuyela ePhalamende njengokunquma kwenkantolo ngolwesibili.
Yebo, ngibona kufuza ukuthi kube njalo ngoba phela idale livele lanquma. Njalo ungananzelela lesi sinqumo esenziwe ngujaji lo sile problem ethize emthethweni. Nxa kwenziwa i-provisional order akufuzange ukuthi ibe ne-final effect, ngoba angithi nxa unanzelela i-provisional order le ithi yona kufuze ukuthi kwenziwe ama-nominations for ama-constituencies la. Nxa kungenziwa khona lokho akusela anything confirm going forward. So ngibona zathi vele isinqumo lesi ibesingahlelwanga ngendlela eqondileyo. Ngikhangelela ukuthi bazafaka ama-appeals oPhulu labotendayibidi ngesinqumo leso ngoba hayi sivele sishekile.
Kona ungathini Ncube ngendlela udaba lwabobidi lolu oluphethwe ngayo iZimbabwe Electoral Commission, iParliamente kanye lomthethwandaba kuze kufike lamhlanje lapha esesikhona?
Embona kusenzakala yikuthi kukhona ukuxokozela kwezombangazwe, ngoba ungananzelela lo jaha onguye vele owathi yena uyenze i-recall yabo ngumuntu abathi kasowe badalelwe. So kusho ukuthi kukhona isandla semfene phakathi lapha nxa sinanzelela. So ke izeki ngibone kwenzileyo iyenze into eqondileyo ngokungavumelani lalo muntu ukuthi la ma-constituencies akulama-vacancies. Unfortunately inkinga ekhona ukuthi iZimbabwe i-politics yakhona ibolile. Yikho phela la abantu ubone kuthiwa hayi sebexotshiwe ePhalamende, kambe shuwa umuntu ovele esitaradeni angabuye uxotshe emzini wakho. Uyabona nje ukuthi kukhona ukuxhwala okuthize.
Uthi wena oPhulu ubabona bebuyela emthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi sokuthi ama-by-elections enziwe ngesikhathi leyo aphili ingakahluzwa, babe behamba yini eParliament?
Ye, i-aphili eyokwenzayo ukuthi iyasuspenda i-decision le enziwe ngujaji lamhlanje. So ukufana lokuthi i-decision leyo kayikho wase ungafaka kwi-aphili. So usho ukuthi bona sokuze ukuthi babuyele eParliament, ngoba njengoba sokushilo ukuthi akula ma-vacancies kuma-constituencies abo, so kufuze ukuthi babuyele eParliament bayemela abantu ababakhethayo.